Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 5 Mfufu 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe ubikwa ithukuthele kanonwabo phezu kwamazwi kamsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa othi wafakelwa. Njalo sikhuluma nje uMnangagwa ubika elomhlangano lentatheli zindaba.
Usuku ethu uthakazelela kakhulu ngoba sibika emuva bekuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza siyenza kanjani njalo siphinde sibike ma sibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sesisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle sibona ukuthi hhayi impela siyabe sisebenzile.
Ababalisi beZimbabwe babambane labanye babo emhlabeni jikelele lamhlanje ekunanzeni ilanga eliqakathekisa umsebenzi wabo ele World Teachers Day.
Indawo zonke zelizwe lapho abantu bethu abezethu abazakuya khona emizini yenu bezolibhalisa ezikolo nezitolo namanye amasenta aduzanilani.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisela ukuvota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa utheze olulenkume ngempela sonto lapho athe wafakelwa ithefu njengalokho okwenziwa ngo wayengumphathintambo wemaswingo unkosikazi Shubayi Mahofa. Umnangagwa uyangiswe ngumongameli Mgabe obevela kwele South Africa egcekeni lendizamtshina lapho ayale kumxhawula wasemfuqa. Ababili laba babonakala emsakazweni weZBC bekhuluma okwesikhathi esingafika imizuzu elithumi lanxa amazwi abo abengazwakali bebebonakala bethukuthele. Abazi ngokwenzakalayo bathi abangokwenzakeleyo bathi uMgabe utshele uMnangagwa ukuthi waqamba amanga ngembangela yemfa kaMahofa esithi kumele alethe ubufakazi bokuthi wafakelwa itshefu kungakafiki ihola lethumi kusasa. UMgabe ubikwa esithi engehluleka uMnangagwa kuzamele achasise ukuthi wayevele ejongeni ngamazwi akhe. Kodwa sikhuluma nje uMnangagwa ubika ebizwe intatheli zindaba akwaziwa ukuthi ufuna ukukhulumani. Kodwa kubikwa njalo ukubana ezinye intatheli zindaba zixotshiwe.
Ababalisi beZimbabwe babambane labanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga eliqakathekisa umsebenzi wabo ele World Teachers Day. Ababalisi laba bebekhala ngeholo eliphansi njalo besithi uhulumende kahloniphi amalungelo abo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yathule umbiko ichothoza kakhulu umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Logora isithi uyehluleka umsebenzi. Ukungabhadalwa kuhle sokubangele ukuthi ababalisi abaningi basuke eZimbabwe bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Khuli Mathulela Spanda ofundisa kwesinye isikolo eJohannesburg kwele South Africa.
Lusuku ethu luthakazelela kakhulu ngoba sibheka emuva sibhekuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza siyenza kanjani, njalo siphinde sibheke masibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sesisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle, sibona ukuthi hayi impela siyabe sisebenzile njengoba bethi i-noble profession, sibona ngezithelo zawo.
Siyazi eZimbabwe kule nkinga eziningi ababalisi ababhekane lazo ezigoqela iholo eliphansi lokuswela izinto zokusebenzisa ezikolo okusuke kuphazamise kakhulu imfundo yabantwana. Nxa uqathanisa ukwenzakala eZimbabwe laseSouth Africa, mahluko bani okhona?
Ma uthi ngibheka ngesikhathi lapho engangifundisa khona eZimbabwe, into engaqala ngayo ngabe ngiqathanisa nge-standard of education. IZimbabwe ingabe ihamba sibile bunzimeni ezintweni ezifana lokuthi ababalisi basuka baya kwezinye izindawo, labantwana basuka eZimbabwe buya bezofunda eSouth Africa. Yabo lokhu sakhanya ukuthi insalela yakhona eyokuthi basendaweni once upon a time le standard of education ephezulu. So mawuyiqathanisa bakhaya mabefika lapha bayenza kuhle kakhulu, but khonoko nje ukuthi ababalisi basuka bagcwala yonke indawo, zabona ukuthi South Africa isibhenefitha kakhulu emandleni ababalisi okumele ukuthi ngabakhulisa vele ilizwe laseZimbabwe. And yikho sokuna kusenza lokuthi standard of education eSouth Africa ikhanye isingani iphezulu or iyalingana leZimbabwe, kodwa yena isebangeni eliphezulu ngoba kulama resources wonke ama qualified teachers ayeZimbabwe amele befundisa ekhaya yowagcwele khona phe South Africa.
Senke ngakutsho lokho ukuwe baba Spanda, kodwa ngithanda ukuphinda njalo uZulu elalele. Wangifundisa njalo mangikhangela emuva ngiyaziqhenya ngawe ngithi ungomunye wababalisi engibathakazelelayo kakhulu engizahlala ngibaphakamisa empilweni yami. Ngalokho ngiyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga Mr. Nkomo, ngoba lokhu ngikhumbula insuku zethu sedombodima ma sasihamba lapho esifika khona sihamba sixoxa nje ngeliterature. So lami ngiyabonga kakhulu ukuthi bendilokhu ngisacommunicate lawe Mr. Nkomo.
Umnumzana Khuli Mathulela Spanda ngumbalisi weZimbabwe ofundisa kwele South Africa.
Zulu wedolobho leGwanda sesole iqula lePhalamende elibona ukusetshenziswa kwemali esithi uhulumende akalandaba lentuthuko yezansi yemandebeleni ngoba kulamadamu kanye lezakhiwo ezingakapheli. Secele ukuba lezinhlelo ziyebelwa imali ukuze ziqediswe. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Iningi labantu abakade besemhlanganweni wokuhlaziya ngoluhlu lwemali esetshenziswa nguhulumende olwe-budget oqhutshelwe ehoteleni eGwanda belikhala ngongayakhiwa kwedamu lethuli manyange, lona elakhulunywa ngalo kusukela ngomnyaka 1985 kodwa kuze kube lalamuhla kula osekwenziwe. Umnumzana Timothy Zulu isakhamuzi eGwanda njalo elilunga lezanu PF ngomunye wabakhathazekileyo ngodaba lwethuli manyange dam. Olunye udaba obelumqoka kulombuthano ngolomgwaqo osuka eGwanda usiya eMapisa okubikwa utshengisa ukuthi wanindwa ithara lapho ukhangela imephu yeZimbabwe kodwa lalamhlanje ugcwele amatshe. Usomabhizimusi waleli dolobho umnumzana Mishek Ndlovu uthi kusobala ukuthi imali yatshontshwa.
Umgwaqo lo akhuluma ngawo ohlanganisa iGwanda leMapisa leFlamtu kade waphekwa ukuthi sewalungiswa usulethala, imali yakhona yaphuma yaphelela emazinyweni amanye amadoda.
Ezinye izakhiwo ezilokhu zingakapheli kuleli dolobho zibalisa umthethwandaba weGwanda wona osule minyaka efika phosa amajumi amabili wama ukwakhiwa kanye lekolitshi leJoshua Mkapu Wenkomo Polytechnic. Ezinye isakhamuzi umnumzana Simbarashe Moyo yena uthi ufuna isibhedlela seGwanda sithuthukiswe ngemali ezigidi ezine zamadola i-$4 million.
Ichitungwiza ilabantu abalutshwani kule Matisau. But yanikeza 800,000. each pinge in district hospital. Yanikezwa imali efika 1,175,000. But isibhedlela seGwanda sanga sithole lutho.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo onginobhala jikelele wezakhamizi eGwanda uzole kakhulu likomiti ezemali ebikhokhelwa nguChalimana umnumzana David Chafika.
Ikomiti le asiboni ukuthi sinceda ngani. Laba abantu sebele 10 years benje beyikomiti yena le efana nayo bebuya lapha eGwanda every year and every year sibatshela exactly the same things. Yena lezi izinto ezikhulunywa zonke ngabantu emhlanganweni khona izinto esesizikhulume saziphinda saziphinda kodwa kakulalo lutho olwenzakalayo.
Abanye bacele ukuthi likomiti icabange ukusetshenziswa kwemali yakwele South Africa kuleli kwesule imali yohlobo lwamabond abakade besuka ngathi zikahulumende bakhale ngokusilela kwezimoto zokusebenzisa. Ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Inhlanganiso Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Kuvika ubathabile Masuku.
Uhlelo lokubhalisa ilungelo lokuvota kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku eBVR lukhangelelwe ukuqala okugcweleyo mhla ka 10 Mfumfu isimemethekisiwe ezigabeni zonke zelizwe njalo kuzakwenziwa ngamahlandla amane. Ekhuluma le Studio 7 esinye seziphatha amandla sekomishini yeZEC uDokotela Qhubani Moyo uthe imitshina elikhulu lasikhombisa izabe iqondane lobulawayo njalo uhlelo lolu lukhangelelwe ukubhalisa abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu amane 444,000.
Indawo zonke zelizwe lapho abantu bethu abeZEC abazabe bebuya khona emizini yenu bezolubhalisa ezikolo lezitolo namanye amasenta aduzanilani. Sikhuluma nje kathesi abevota education bazele sekuground bezofundisana lalo ukuthi lilungiselele ukuthi kusukisela mhla ka 10 October bazabe sebebuya ezigabeni zenu. So labo abangabhalisanga kuma-district offices yazini ukuthi selingalungiselela ukuthi libhalise ukuvota kathesi ngoba sokufike ebangeni lokuthi sibuye kini khonapho emakhaya yenu ngoba imitshina yethu yonke ukubhalisa kade isele isibuyile vela khona le emazweni sesiyihambisile ezigabeni lezigaba ukuthi abantu bethu basebenze baregiste wonke uzulu. Because sithi njengecommission wonke umuntu kahlale elungiselele isithupha sakho kumbe ipassport yakho ukwenzela ukuthi uyebhalisa ukuvota. Hayi
olwela amalungelo oluntu ekhangele ezokhetho kobulawayo umnumzana Mthokozi Sindebele usole iZEC esithi uhlelo lolu luzakhipha impumela efana loluhlu lwamabizo abantu abazavota oludala.
Hayi ama-centers siwabonile sibili kodwa esikubonayo ukuthi khona khona uhlelo lolu lokuregister lolu luzaba le problem efana le problem nalena eyama-birth certificate. Uhlelo lwe-Register General's Office lokuthathisa abantu ama-birth certificate ukuthi khona khona ama-centers lapha ade kuthathwa khona ama-birth certificate abengekho visible bekungakhanyi nje bekuzibonela abantu bedlula bengazi vele ukuthi kwenzakalani.
Omunye wabakhangelele ukubhalisa ukuvota umnumzana Nkosi Khona Mathe uthi uhlelo lolu luhle kakhulu laloba luphuze ukuqalisa.
Kodwa ngekhathesi nxa sebebuya besiba seduze besiba begcwala indawo yonke besabalane indawo yonke ngibona kuyabangcono kithi esifuna ukuvota lakulabo abangabe bebengabantu ababengafuni ukuvota kodwa bengagcina bekhuthazekile ukuthi labo bebuye bezovota. Singabhalisa ngiyabona ukuthi sibhalise endaweni eziningi kutho ukuthi abaningi bazabe sebesanelisa labo ukuthi bebekhona kulo nto oluhlelo oluzenzakala umnyaka ozayo lokuvota.
Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha ukuze benelise ukuyabhalisa ukuvota. Kodwa laba abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende solusenza engane abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngemizamo yabanye abathi kusetshenziswe imali yakwele South Africa eRand ibe ingxenye yemali yeZimbabwe.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Isehlakalo sokudutshulwa kwabantu abakade besemkhosini womculo womdumo we-country edolobheni le-Las Vegas esigabeni seNevada khonapha eMelika sokudale ukuthi amanye amalunga ebandla lama-Republicans abakade bengasekeli imigoqo ekuthengiseleni uZulu Makhaza imibhobho bathi kumele lukhangelisiswe lolu daba.
Isigodlo sakwele India eseMumbai sivikwa sigalula phakathi kwamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi eliqale ngenyanga kaNcwabakazi njalo elinoke lichitheka kuze kube namuhla. Incwadi kwezomkhathi zithi lokhu kubangelwa ikuguquka komkhathi i-global warming ikakhulu isikhudumezi esenzakala kumfula omkhulu owe-Arabia Sea.
Ukudonselana amandla kubandla leZANU-PF kungaba sekufike kusibanga esikude kulandela ukufuqwa esifubeni okwenziwe umnangagwa umongameli Mugabe izolo egcekeni lendizamtshina lapho ayale lokumxhawula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi lo mnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ngibona mina lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabe likhangelane lobudlwangudlwangu obukhulu ngoba phela ibandla leZANU-PF alijayelanga ukuthi kube nomuntu ozama ukuthi alwisane njalo azimisele ukumisana lo President Mugabe. President Mugabe ujwayele ukuthi nxa kulwiwa yena uyabe ngekho, nxa esekhona laye njalo esefakwa phakathi esechallenjwa nje sokuthiwa khona hayi ngena enkundleni kulwiwe kutshengisa ukuthi kuzawuba nzima kakhulu. Asazi ukuthi abebutho labanye baza kuthatha ngayiphi indlela njalo bawucelela iphi. Kudube ukuthi sizwa kuthiwa bakuceleli kaMnangagwa, khonokho kutshengisa ukuthi kungaba lokulwisana okukhulu kakhulu.
Mnumzana Sibindi, wena ukubona njani okwenzakalayo kubandla leZANU-PF la?
Well, okwenzakala kubandla leZANU-PF ngathi mina umuntu obathi iBhayibheli kuthiwa kulesikhathi kulesikhathi sayo mkhulu ngathi inkomithi yeZANU isishiya begcwala khona ngoba iZANU seyazi iphathi yokudlwangudlwangu, iphathi yehlukuluza abantu, iphathi yabulala abantu ngesikhathi sama-1980s ngesikhula kwe-20,000 kodwa nawuxoxwa labo bekubala khonokho kodwa isikhathi esifikile ukuthi isikhathi sebevukelana bona bodwa and sokusekugcini ukuthi ngokuvukelana kwabo kuningi esizakuzwa ngabo ngoba bayazani ukuthi bani wenzani khonokho sokuzolala ukuthokozela sokukona phakathi kwabo kade sivelela ngabantu abangafisi kumele iqiniso angabantu abafisa ukuthi zenziwe ngentando yabo bangabantu abangafuni ukuhlonipha abaonokenza abanye abantu yikho konake sisebevukelene. Usekuqinisekile ukuthi lokho omunye wayemali ukwenzekathile abeyongazathile kumesekeleni sekuthatha ukuthi abana bona bodwa kodwa-ke ngezinye indlela ngithi for ilizwe leZimbabwe kuyinto enhle eyenzakalayo.
Mnumzana Sibanda, ngakucele lwamabandla aphikisayo lawo kungani hayi asonto esingathi thina singabona iZANU-PF isiphuma embusweni, ukubona njani?
Yaya angiboni iZANU-PF ingazikhupha yedwa embusweni kodwa ukuthi ikhathesi isebuzimeni bokuthi ingakhitshwa embusweni ngamabandla aphikisayo kungabe kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikhangelise njalo siyithembe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi wona amabandla aphikisayo akatshengisi ukuthi azwanane njalo azinike ukuthi bazakulwa njani kukhetho olulandelayo njalo nxa kuyikuthi iZANU-PF iphumelele ukuzibulala amabandla aphikisayo kufanele akhe esivumelwano esikhulu esiqinileyo esokuthi bangenza njani ukuthi nanxa befake ubukhokheli bafake ubukhokheli obungathembeka njalo bungaphangisa belule ilizwe ngendlela enhle kodwa kufanele silandelele ukuthi wona amabandla aphikisayo bekufanele kathi siyaqaleke manje ukugijima odoko sokuyikuthi umkhokheli wabo laye ngani akezwa kuhluse usegoli udinga ukwelatshwa ngoba phela indlela iZANU elwa abalwa ngayo manje yokuthi o-Vice President bakhiphelana ama-statement bebanika intatheli izindaba ayisiyo ndlela yokukhulu kutho ukuthi bona ngaphakathi kwabo vele ngabathola ukukhulumisana ngabantu abangakhangelani emehlweni xa bengakhangelani emehlweni kutshengisa ukuthi bangabe bethole ubuzima obukhulu singazi ukuthi upresident uMgabe ufike wathini njengoba ethole izinto sezimikabuhlungukane
Mnumzana Sibindi ungathi uMongameli Mgabe utshengisa yini ubukhokheli obuqotho nxa sikhangela okwenzakala
ngakutsho kathesi mina nxa ngikhangele uMongameli Mgabe ngibona ngathi athengisa ubuqotho obuphakeme ukuba ngumthungameli njalo nxa nginanzelela mina ngowami umbono ngibona ngathi into zonke ezenzakalayo sezingaphezu kwamandla akhe siyananzela ubana umuntu omdala futhi ubudala lakhe kusuka lakhe kodwa-ke sukusegcekeni ukuthi zonke ezenzakalayo lezi angingathi kulabantu abangemuva abamfunzayo ukuthi yenza so yenza so yena ngokwakhe ngibona ngathi ekuthungameleni kwadlaselawamandla usethungamela wabanye abantu ngikungananzelela kathesi into eziningi kungakuyenzakala into eziningi sebona umama owelizwe ifirstlady umkakhe uGrace Mgabe engakhulumile ukuthi uMgabe angaziki ukubana abe lesinqumo sikhathi uma ugidlela uphambili afike akhulume akhulume kwesikhathi ahlamba zabantu ayenze lokhu lalokhu ngemva kwesikhathi esithile uzakwanda uMongameli eselendlela khonapho njalo futhi sinanzele uhlo wakusegcekini ukuthi ibandla yeZANU-PF igqabukane phakathi and isikhathi esiningi sesinanzele ukuthi uMongameli Mgabe usesenza amadinga esikhathi thina alabukhotho phakathi
Mnumzana Sibanda isikhathi esisavumi ungasigqibela uhlelo usipha nje imbono yakho yokugcina
ngiyambonani kungatheli ukuthi abantu bananzelesise ukuthi iZimbabwe igxile kakhulu njalo ibanjwe kakhulu ukuthula ngathi ukuthula khona kungathi ukuthi kungaliwa abantu bangahlali begijimisana ezitaladeni kubanjwe ukuthi iZANU kayilwisani ukulwisana kweZANU lokhu kufanele sikunanzelele sikukhangelise kuhle ngoba kungagcina kuthele ilizwe lonke phakathi komnyama omkhulu kakhulu okulwisana ngendlela engayisiyo njalo siyeza ukuthi ukulwisana kwangikhona nxa kukhulunywa phakathi kwakho Vice President uMphoko noMnangagwa sokukhulunywa ngezinto ezifana nokubandlululana ukuthi hhayi uMnangagwa yena uhambe wayakhonale wathi iMasvingo ilizwe elizimelele lodwa into ezifana lazelezo abanye besithi hhayi uMphoko uzama ukuthi kwenze ukukhethana kukhethwa abantu besindebeleni njalo njalo
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bexoxa endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi
Ukusilela kwedola lemelika elizweni sokubangele ukuthi abanye bathi ilizwe kumele lisebenzise irandi lakwele South Africa kubika uMavis Gama
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni okukhulumisana ngezesimo somnotho lokuba sibaphatha kanjani abesifazane obizwe ngabenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane owe Women's Coalition of Zimbabwe oqhutshwe ngendikimba ethi Women Unmasking the Zimbabwe Economy enye yalezingcwethi kwezomnotho engumcebisi njalo kahulumende kwezokuthuthukiswa kwawo uProfessor Ashok Chakravarti uthi okunye okungenziwa nguhulumende yikubuyisela imali yakuleli lanxa usobala ukuba kuzoba nzima ukuthi uZulu akwamukele sewalahla ithemba ngemva kwezehlakalo ake wahlangana nazo eminyakeni yangemuva
The bottom line is that we are in a situation where there is a shortage of cash
Iqiniso elikhona yokuba sikusibanga esibi iyasilela imali yakwamanye amazwe ngasingaqambelani amanga masidinge enye indlela yokulungisisa lolu daba
Uthi lanxa eseleminyaka esichiyagalolunye ezama ukumcebisa uhulumende ukuba avumele ukusetshenziswa kwemali yakule South Africa eye rand akayi kulahla imbeleko uChakravarti ngomunye wababephikisana lombono wokusetshenziswa kwebhondi kusukela ekuqaleni omunye wabekadebe kulomhlangano ngunkosikazi Audrey Jaramba ingcwethi kwezokukhulumisana ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kanye lentuthuko enhlanganisweni ye Women Space.
Kule nto okuthiwa yi-informal sector policy, njengabomama sibona ukuthi kuqakathekile ukuthi lathi sithathe indawo lapho okukhulunywa lezi ndaba ngoba ziyasiphatha directly. Ngakho-ke kufanele njengabomama sekele nje ukuphonga ukugijima ngemisebenzi yethu, kodwa sibona ukuthi siphathisana lohulumende, sihlala ezitulweni kumakomiti wona lawo afakiweyo amenyethweyo ukuthi abekhangelana lale zinto zendleko ye-economy yethu.
Uyawusekela umbono walezingcwethi unkosikazi Jaramba wokuba uhulumende avumele ukusetshenziswa kwerandi njengoba lesi simo ilizwe likiso kwezomnotho siphatha abesifazane kubi ngokuphindiweyo okwedlula abesilisa.
Indaba yerandi qiniso lihle yiyo vele imali engathi iyasiphatha kakhulu njengabomama. Iningi lethu siyawela siye Goli, siya ngaphetsheya, but ungakhangela ukuthi i-region yethu vele irandi iyimali esebenza kakhulukhulu. So mhlawumbe njengomama sibona kubalulekile ukuthi hhayi mhlawumbe kumele lathi sibe sisapota sisekela lesi sinqumo sokuthi mhlawumbe uhulumende akathathe loo mango wokuthi i-economy yethu ibisebenzisa imali ebiza amarandi.
Lanxa yokulethwa kwemali yeZimbabwe kulinyathelo elihle, uJaramba uthi kodwa uZulu sekukade walahla ithemba ngalo hulumende, kuzothatha isikhathi ukwamukeleka kwalo.
Andingqubela phambili ngeyokuthi thina njengomama yithi esikhokhela imizi yethu, yithi esikhokhela engathi ama-communities ethu. So kubalulekile ukuthi into zibe lula kithina kulokuthi sibe khathese okwamanje siyadubeka ngoba kulama rate abamaningi-ningi. Enxa kulidola laseMelika sifuna i-rate enje, nxa kulibond sifuna i-rate enje, nxa kuyi-transfer sifuna i-rate enje. Njengabomama kuyasidida, kuyasistressa sibili.
Ingcwethi zithi kunje kudingakala imali phose ibhiliyoni linye lamadola kwelemelika ebhoda ezandleni zabantu elizweni ukuze sizinze lesi simo ilizwe likiso. Zisithi le eyizigidi ezingamakhulu amathathu ebhodayo okwamanje inganeli, njalo seyehla kakhulu isukela kwezingamakhulu ayisithupha ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulezihlakalo ezisabekayo lonyaka kuzwekazi le-North America lezinye indawo emhlabeni wonke jikelele ezidale ukuhlupheka okumangalisayo phakathi kukaZulu. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuncedisa abaswelayo olwe-United States Agency for International Development kumbe i-USAID, uthi umhlaba wonke ubhekane lenhlupho ezishiyeneyo ezizwisa usizi. UGreen utshele abasemhlanganweni wokucubungula okubhekane loZulu ukuthi kuningi okumele bakwenze ukwenzela ukuthi banqabele ukuhlupheka kukaZulu. Lamhlanje kuzwekazi le-North America uZulu ubhekane lohlupho oludalwe lizulu lesikhukhula elinekathathu. Elizweni le-Mexico uZulu ubhekane lokubhidlika kwezindlu lokubhubha kwabantu abaningi kulandela ukuzamazama komhlaba okwesabekayo okwenzakale kabili. Ilizwe leMelika lithumele kwele-Mexico le-Caribbean Islands iqembu le-Disaster Assistance Response Teams ukuthi liyehlenga abantu ababhekane lomona odalwe lizulu lesikhukhula kanye lokuzamazama komhlaba. Kuzwekazi le-Afrika indlala emangalisayo kanye lempi zomvukela kumemetheka okungelankawulo. Lokhu kwenzakala emazweni anjenge-South Sudan, Nigeria, Somalia le-Yemen, lapho kulabantu abayizigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million ababhekane lezahlakalo lezi. Uhulumende weMelika ukhangelelwe ukuthi uzanika amazwe la izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamajumi ayedlula isikhombisa zamadola 575 million yokuzama ukunqabela uhlupho lolu. Kusenjalo kuzwekazi le-South Asia, abantu bohlobo lwe-Rohingya Muslim babalekela ubandlululo kumbe inketabechabi kwele Bema. Ilizwe leMelika lithi lizanika abantu abahluphekayo uncedo olulesisindo esedlula izigidi ezingamajumi amathathu amadola 32 million dollars kulabo ababaleke eBema asebehlala eBangladesh.
lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje igama uChris Gande lilale
lo ntungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.